Ekupheleni kwawo nalo umnyaka udaba lokuswelakala kwemali emabhanga kanye lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo yilo obelusegudwini. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchathisa ngokukhwela kwentengo yempahla.
Yanangela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasenta kile manje ngoba likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ngangena ezitolo lapha konke amagrocery abo thule abantu bakhwezile between 10 cents and xa uswayipa uthule i-charge i-price ephezulu xa ule cash iba nganeno kodwa la i-cash isiyangokuthi yimhlobo nemali akuyibhondi ibaza slaithi haya awuthele iyusa iyake ngathi iyake ibhala kodwa iqeshe ukuthi iyusa abalutshwana abantu abanayo soke abantu abahlukile uzutani.
Ucouncillor Brenda Mpofu weMlume 2 eNkayi usichasisela ngokwenzakala emaphandleni ngalolu daba.
Awutholi imali yokuthi ugayise, sizugcina futhi uthatha igogoko uhambe lalo usiye esigayeni, ubuye ukhuphe igalani ugayise igogoko elilodwa. Yahamba uthele ibhakede lakho usiyathenga isitolo ngamabeli, usiyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Intinti kayikho, ngithi imizi yakho iyathenga ngebhakede lonke. Nxa uthenga ithukela, uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana, sokuyisidi kwabantwana, ithinti sipelile sithenga lesawuto. Sowuphelile kulibhakede lokhuya. Ithukela nto yabe $2.50. Ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo, kwezinye izitolo bathi $6.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Vulisani Ncube uthi kukhona okungenziwa ukuqeda ukuswelakala kwemali.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi kakhulu irandi. Ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe lapho into zakhe zingaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho unzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho luncedise ukuthi umnotho ukhule ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulokuthenga eMelika. Kwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingasho ukuthengiselwa amanye amazwe zidule. Kuyabi ivele izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela esetshenziswa ngayo eli-overvalued. Ziyadula nxa uzikhombela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe eZambia usebenzisa amakwasha, ezenziwa eBotswana. Okwenza ukuthi indlela esetshenziswa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibenze umnotho ngeke ukhule ngitsho.
Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi umnotho welizwe uzakhuphuka ngesilinganiso se-4.5% ngomnyaka ozayo. Wathi umongameli Mnangagwa yena wathembisa ukuthi uhulumende uzahlala phansi labo somabhizimusi abatshiyeneyo bedinge icebo lokulungisisa lolu daba kulokuphongubeka umthetho obenqabela ukuthi bakhweze intengo yempahla. Kodwa umnumzana Masimba Kutshela ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu akusoze kube nempumela enhle.
Angiboni isebenza nxa kuyukuthi amanye ama-factors esiwakhulumayo lawa awokuthi imali itholakale alungisekile. Imizamo le eyothi bakhulume bengakhuluma bakhulume inkomo zize zivuyele ekhaya kodwa akuzange angiboni isebenza.
Iningi lizibuza ukuthi kambe umnyaka ka-2018 uzabe uminjani kwezomnotho welizwe. Zizaphela na indwendwe zabantu abadinga imali emabhanga? Uhulumende uzayidala na imisebenzi? Iza kwehliswa yini intengo yempahla ezitolo impilo yabantu ibe ngcono? Kodwa abasekela umnumzana Mnangagwa bathi zaphiwe ithuba akufeze lokhu.